Ekhuluma ngemva kokwamukela lolu sizo kumbuthano oqhutshelwe eHarare, umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe limali izosetshenziswa ukudingela abantu abalambayo ukudla ezigabeni ezingamachumi phose amathathu 27 ezigoqela eCholocho, Lupane, Wange, Nkayi, uMzingwane, Binga, Mangwe, Bedbridge, Insiza, Gwanda, Matobo, Chimanimani, Mount Darwin, Rushinga, Mbire, Mutsi, Karipa, Chiretsi, Mwenezi, Maswingo, Zaka, Zishabane, Kokwe North, Lemberengwa. Lanxa kulabantu abayizigidi ezishiyagalolunye 9 million abalambayo abadinga ukudla ngesiphangiphangi eZimbabwe yonke, imali evela ku-Africa Risk Capacity le izaphathisa imuli ezedlula kancane ingxenye yesigidi 509,000 kuphela. Kodwa uNcube uthi loba nje kunjalo usizo lolu luzadlala indima enkulu. Phakathi kwe 32 million le uhulumende weZimbabwe uzasebenzisa izigidi ezedlula ezilithumi lesithupha 16,825,634 ukuthi inhlanganiso ye-World Food Program yona ephatheke kunhlelo zokuphathisa abalambayo eZimbabwe izaphiwa izigidi ezedlula kancane eziyisithupha 6,901,337. Inhlanganiso ye-Star Network yona ephathisa abalambayo eMat South, Mikles leMaswingo izaphiwa izigidi eziyisishiyagalombili 8,979,773. Isiphathamandla senhlanganiso ye-World Food Program, umnumzana Francesca Elderman, laye wamukele usizo lolu ngenjabulo esithi luzaphathisa kakhulu.
On this very momentous occasion,
lilanga eliqakatheke kakhulu lapho esinikeza khona uhulumende weZimbabwe sibambene ukuze abantu bathole ukudla.
Ingcithi kundaba zokuphiwa kwabantu ukudla zithi kumele ukudla lokhu kuphiwe abantu abadubekayo elizweni kungenani lokuba basekela liphi ibandla lezombusazwe. Omunye wabanombono lo ngumnumzana Vezigama Chuma oke wasebenzela inhlanganiso ye-World Vision.
Eminyakeni edluleyo sibonile ukuthi ukudla kukahulumende lokhu nxa sekubuya kuphiwa abantu ngokuthi basapota liphi iphiphathi, kodwa ngalunyaka kulendlala engenziyo.
Umongameli Mnangagwa ekhuluma izolo uthe kuyadingeka ukuthi uhulumende abambane nenhlanganiso ezizimeleyo ekulwisaneni lendlala lokuthi kutholakale ukudla okuzaphiwa abantwana besikolo. Amazwi la amukelwe ngabazali abaningi abathi abantwana bathwele nzima ngokuya esikolo belambile. Omunye wabo ngumnumzana Mlindelwa Ncube.
Inkulumo enhle kakhulu isuka kumongameli. Njengomuntu adedikade kudlela abantwana bathembisa, kodwa siyakwazi sonke ukuthi hayi imisebenzi enjalo siyanduka ibuni senza ama-NGOs ama-government programs ona ngawo sibili hayi kabafidi bani.
Kunyanga ezisanda kwedlula uhulumende wethule isicelo semali ephezu kwamabhiliyoni amathathu 3.3 billion US dollars yokudingela abalambayo ukudla. Lanxa abanye sebeqalile ukuphiwa ukudla lokhu iningi alikakutholi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.